ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wathi ithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandibiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela uStudio 7 ngomvulo mhlaka 22 zibandlela 2018 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
minathi lolu luhambo oluhle kakhulu oluzanikeza abantu beZimbabwe ithuba lokuthi babukise ilizwi labo, bakhulume iZimbabwe elakho lapho sikhangelane ngokomnotho. Sikhangele ukuthi umongameli ohamba esiya eDevils, umongameli omutsha osanda ukungena.
Uzulu wasemhlobolweni emandebeleni wamukela ngemibono ehlukeneyo uhambo lwakamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya eDevils kweleSwitzerland.
Urhulumente lo uyafana lorhulumente ade evele ekukhona ngenxa yokuthi bayaqhubeka belokho bezixhutha thina abathengisayo. Njalo akula ndawo esezilungisiwe ezokuthi singakwanisa ukuthi sibe sithengisela khona. Njalo okunye ukuthi bafuna ukuthi senzeni nje nxa bengasixhutha ngoba imisebenzi yangkhona ayingatholakali.
Abaphila ngokuthengisela edolobheni leHarare basola urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi useziphatha njengowayekhona okamnumzana Robert Mugabe ngokuxotshanisana labo lapho abasebenzela khona. Kuthi ke urhulumente usethule umbiko wokulimukisa uZulu phezu koduko lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo secholera osuthethe imiphefumulo yabantu abane edolobheni leChegutu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu wasemhlobulweni wemandebeleni wamukele ngemibono ehlukeneyo uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya eDavos kweleSwitzerland emhlanganweni wezokuthuthukiswa komnotho oweWorld Economic Forum. Abanye bejabulela kuthi abanye besola. Wena Sesiya Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uphume ijumo labantu abedlula amathumi amabili ebhekise amabombo eDavos kweleSwitzerland ukuyangena umhlangano wabosomabhizimusi abasuka emagumbini amane omhlaba lapho abakhangelelwe ukuhlangana labatshali bemali emizameni yokuvuselela umnotho welizwe osubhazalele ngesisu. Oloba indaba zamabhizimusi umnumzana Mandla Chuma uncome kakhulu uhambo lukamongameli ethi luhle njalo bakhangelele ukuba umhlaba umlalele uma kuqathaniswa lokade engumongameli obesengasalalelwa njalo edudula abatshali bemali.
Minathi lolu luhambo oluhle kakhulu oluzanikeza abantu beZimbabwe ithuba lokuthi babukise ilizwi labo, bakhulume iZimbabwe elakho lapho sikhangelane ngokomnotho. Sikhangele ukuthi umongameli ohamba esiya eDevils, umongameli omutsha osanda ukungena, abantu balokhu khangelela okuningi kuye kafana nalo waphumayo wayevele nguye wayesixotshela ama-investors. Sibona ngani kathesi kuzakhulunywa iZimbabwe kule platform kuzathi ulalelo sibone ezemnotho lenguquko kusiza kuleli.
Isakhamuzi selupane umnumzana Benny Ncube uthi uhambo lukamongameli luhle kodwa kuyadanisa ngoba uhambe labantu abakade bevame ukuhamba lo wayengumongameli.
Uhambo lukamnangagwa eDavos kuyinto enhle for ilizwe kodwa kusimangalisayo ukuthi uhamba labantu bona abakade bebahamba lo mgaba ezihambeni zakhe. Singatholi lutho thina kulele lakithi emandebeleni. Mina ngivelele lupana singabona i-development.
Usomabhizimusi umnumzana Mathew Sibanda uthe ngalujabulela uhambo lukamnangagwa ngoba usebenzela icele lakhe lelakhoste lebandla lakhe, akukho okungakhanyelelwa nguZulu.
Thina uhambo lukamnangagwa sithi asikhululeki ngalo ngoba uvele yena umele owakhe kwekhabhinethi yakhe yezano yakhe engakhonseni abantu bonke abaseZimbabwe. So ngaleyo ndlela sithi vele akulanto angayenza vele ekhonsena abantu be-region yonke lemathebeleni ngoba yena usebenzela okwe-party yakhe esayidini yakhe le-team lacoste yakhe.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Job Ndlovu uthi phakathi kwequla likamongameli ahambe lalo akula ngisho loyedwa osuka emandebeleni.
Uvele ube ngathatha bani because basichiya phandle after sesenza umsebenzi lowo esidlule kuwo. Ukuthi si former president aphume kungene with the new president nasasala phandle. So vele wakula mtate ngamthatha because you are not part of the system yavo.
Umnumzana Thamani Moyo isakhamuzi sasePlumtree uthi luqakathekile uhambo lukamongameli kodwa kuqakathekile ukuba iZimbabwe iqale izilungisise ukuhlonishwa kwamalungelo oluntu lokulungisa imithetho ethi okwenzakala manje ezweni akukafiki esibangeni sokuhuga abatshali bemali.
Okumqoka yikuthi siqale ngokulungisisa isimilo selizwe ngaphakathi bese sigijimela kulamanye amazwe phandle sizama ukulungisisa isimilo okuyikho kungenza ukuthi khona kuhugwe abantu esingathi ngama-investment partners abalakho ukutshala umnotho elizweni leli. Kuhlonitshwe ilungelo loluntu, kwenziwe ukhetho olubalulekileyo njalo amalungelo abantu aphathwe ngendlela ezakwenza ukuthi khona labangaphandle kwelizwe babontu khona kulotshintsho eZimbabwe.
Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyangena umhlangano wesimashumi amane lasificaminemibili 48 we-World Economic Forum okhangelele ukuqala kusasa lolu luhambo lwakhe lwakuqala ngaphandle kwezekazi le-Afrika lokhe ibutho lincedisana labalwa impi yenkululeko behluthune umbuso kwaye ngumongameli uRobert Mugabe. Lokhe engene embusweni uMnangagwa usethekelele amazwe abalisa iAngola, iNamibia, iMozambique, iSouth Africa leZambia emizameni yokukhulumisana lalamazwe mayelana lombuso wakhe lamabhizimusi njalo ukhangelele ukuyangena njalo omunye umhlangano we-ordinary session of the Assembly of the Head of State and Government of the African Union ngoZibandlela 28 lo-29 kwele Ethiopia. Indikimba yomhlangano waseDavos ithi winning the fight against corruption, a sustainable path to Africa's transformation. Ngimele iStudio 7 iKobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Osaphethe isikhundla sokuba umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Elias Mutsuri usekhuthaze uhulumende kaMnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi akhulule izibotshwa zombusazwe ezavalelwa phansi kowayengumongameli Robert Mugabe.
Ekhuluma lentathela izindaba ngemva kokwethekelela kwakhe ejele leChikurupi lapho okuphika khona amanye amalunga ebandla lakhe ele-MDC agoqela unkosazana Yvonne Musarurwa, uLast Mayenga Hama, loThungamirai Matsokere, uMutsuri uthi izibotshwa eziningi ezavalelwa ngezombusazwe phansi kombuso kaMugabe abanjengonkosazana Musarurwa labanye bakhe babhika amacala abangawadalanga. Ngakho-ke ukhuthaza uhulumende kaMnangagwa ukuthi akhulule zonke izibotsha zombusazwe ikakhulu ezamabandla aphikisayo. Uqhubeke ethi uMdzuri njengebandla sebakhweza lesi sicelo kugatsha lezemithetho. Unkosazana Musarurwa labanye bakhe ababili bagwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa belecala lokubulala ipolisa uMnumzana Petros Mutetsa emzwini weGlenview eHarare ngomnyaka ka-2011. Okwamanje amagqwetha abo asekhweze lolu daba ukuba lucutshungulwe njalo emithethwandaba kodwa kasikaphendulwa lesi sicelo. Umphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uvumile ukuba ugatsha lwakhe ngempela solwamukele lesi sicelo sabathathu be-MDCT sokuthi udaba lwabo lubuyele emthethwandaba ngakho-ke ugatsha lwakhe lusasihlolisisa. UMdzuri uphinde wakhuthaza ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ukuthi inikeze abantu abasemajele imvumo yokuthi babhalisele ukuvota ngoba kulilungelo labo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
eBotswana selivumele ukulandela isinqumo somthetho ndaba ngokuqala ukunikeza izizalwane zakwamanye amazwe ezisemajele eziphila lengculaza amaphilisi ama-ARVs kulandela udaba olukhwezwe edale ngabezimbabwe ababili nyakenye. Kulabezimbabwe abaphose befika amakhulu ayisikhombisa abapika besemajele eBotswana. Intathile zindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenye usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende weBotswana ujele uhlangothi olubona ngezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights Council ukuthi kuzahlonipha isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ukuthi abokuza abasemajele abaphila lengculaza baphiwe amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni ama-antiretrovirals ama-ARVs. IBotswana ijele umhlangano we-UNHRC Universal Peer Review eGeneva ngeviki edluleyo ukuthi izalandela izinqumo zomthethwandaba ngemva kokuba babili abezimbabwe basemajele kule Botswana baphanyeke udaba lokuthi kumele baphiwe ama-ARVs. IBotswana ithi zonke ingatsha eziphathelene nodaba lokunikeza ama-ARVs abokuza basemajele sezazisiwe ngakho kukhangelelwe ukuthi zilandele lesi sinqumo. Ekuqaleni iBotswana yayithe ayilamali yokunikeza abokuza basemajele ama-ARVs kodwa umthethandaba wathi ukubancitsha kufana lokubanikeza isigwebo sogodo. Isinqumo sikahulumende weBotswana sokuthi angaphikisi ukwahlulwa okwenziwa umthethwandaba sokwamukelwe ngenjabulo ngabanye abezimbabwe abaseBotswana. Unkosikazi Sipho Chuma uthi inyathela leli lizanceda abaphila legciwane lengculaza elisemajele.
Kuyabongeka kakhulu lokho okwenziwe nguhulumende ukubana anike abasemajele ama-ARVs ikakhulu sikhangelele abakithi eZimbabwe yibo abanengi abasejele sokuzabanceda lokho.
Umnumzana Mthabisi Dube laye uthi okwenziwa nguhulumende weBotswana kuqondile ngoba ukuba sejele akutsho ukuthi abantu kumele bayekelwe bafe.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende aphe izibotshwa zangaphandle ama-ARV ngoba uma ufaka umuntu ejele akutsho ukuthi usumsentensa to death ikakhulu uma elo mkhuhlane wengculaza. So kuyinto enhle kakhulu le asebeza yenza ngoba indaba leke yahlupha kakhulu eminyakeni edlulileyo.
Kodwa omunye weZimbabwe ubona leli nyathela ngelihlo elinye elithiyeneyo esithi kufana lokupha umuntu owonileyo umvuzo.
You come uze eBotswana uyenza icala uyagula then susiye ejele eBotswana ezakudlisa ukudla 3 times a day ngapha yokubhadala ilimithi yakho ama-ARV kodwa uyakwazi ukuthi isimo lesasikho ekhaya eZimbabwe. Ekhaya ngale even ngekho entolongweni awungeke uthola ama-ARV for free.
Uthi noma nje lolu kuludaba lwamalungelo oluntu kumele kukhunjulwe ukuthi amaphilisi ama-ARVs ayadula esithi ngiyathela leli lakho ukukhuthaza abangabe begula ukuthi badale amacala ngabomo.
If possible ukuthi in my desperation ngingakhomithi okulicala okuncane engikwaziyo ukuthi uyanxeka nginika 1 or 2 years ejail ngihambe ngiye ngena ngingekho futhi emasimam ngiseminimum mhlawumbe ngiseboys prison e-first offenders engikwazi khona zangena ngihlale 1 or 2 years kungakho nzima kanjalo and ngizabe phakathi ngale ngizanikwa ama-ARV ngizakwanisa ukuthi ngibuyele into good health then ngiphenduke ekhaya.
Uhulumende weBotswana kwabona njengendlela yokubalekela ukunikeza abokuza abasemajele ama-ARVs wabika ukuthi seqale ukukhulumisana lohulumende weZimbabwe ukuze abasemajele bebuyele bayiqedisa isigwebo sabo kibo. Inombolo ezakhitshwa nyakenye zatshengisa ukuthi kulabezimbabwe abaphose babe ngamakhulu ayisikhombisa i-688 abasemajele eBotswana beyibo abangunani eliphezulu kuzizalwane zakwamanye amazwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeseHabron kweleBotswana.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave lakushort wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama. Thank you. Linga kosha uhlelo Studio 7 Live Talk wa Fasis 8 kusiya ngo 8 ntambama kusiya ngo 9 ntambama. Kumagagasi awe 909 AM, lawe short for a 4930-6065, lawe 15460 kHz kushort wave. Ku Live Talk lamhlanje sihlolisisa ukususwa kwabathenga bethengisa impahla emgwaqweni ngamasosha ebambisane lamapholisa ekhansili yeHarare. Kwenzakalani kwamanye amadolobho? Tumelani i-text message unombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe, lilakho uya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe khona Live Talk. Lifone inombolo liqale nge-International Access Code ezithi 001-202-617-2077. Inombolo njalo 001-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba. Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, what is khangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Ama-ofisi engatsha zikahulumende weMelika angene kusuku lwesithathu evaliwe, izisebenzi zingasasebenzi kungenxa yokudoniselana okukhona edalela ephalamende leSenate phezu kwendleko kahulumende i-budget phakathi kwabebandla lama-Democrats lalama-Republicans. Kuthi ke owake waba ngumdlali wenguqu olodumo wakwele-Liberia uGeorge Weah oleminyaka engamashumi amahlanu lanye yokuzalwa 51 ufungiswe ukuthatha intambo zombuso esiba ngumongameli weLiberia omutsha embuthaneni owenzelwe enkundleni yenguqu esigodlweni salelo lizwe iMonrovia lamhlanje. Uhulumende usethule umbiko wokulimukisa uzulu phezu kodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera osuthethe imiphefumulo yabantu abane edolobheni leChegudu. Waxwayisa uzulu ukubana alondoloze impilakahle yakhe ngokuhlala ehlanzekile, enatha amanzi lokudla okuhlanzekileyo sikhathi sonke. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngasikhathi sinye uhulumende ukhuthaza umanisipala ilizwe lonke ukuba baboguqula indlela abasebenza ngayo kwaze kutholiswa kukazulu amanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke, ukuthwalwa kwezibi ngesikhathi, ukulondolozwa kwempompo ezithwala ingcekeza kanye lokulungisisa udubo lwabathengisela endaweni ezingavunyelwayo ukulwisana lokuqeda lolu dubo lwesihudo sekholera elizweni. Umphathintambo wezempilakahle uDr David Barrinyathwa utshela umhlangano lentatheli zindaba ukuba lesi sixwayiso siza ngemva kokuqhamuka kwesihudo sekholera eChegudu esigabeni seMashonaland West mhlaka 18 Zibandlela lonyaka. UParelenyathwa uveze ukuba sebengamachumi amathathu okwamanje abacatshangelwa ukuba bahlaselwe yisihudo sekholera, kulababili asebesaziwa ukuba balawo ngempela lomkhuhlane wabulala abane. Uthi bacabangela ukuba lokhu kubangelwe yimfa yowesifazane oleminyaka engamachumi ayisichiyagalombili ngemva kokuhlaselwa yilesi sihudo mhlaka 8 Zibandlela 2018. Abanye balabo abaye emngcwabeni baqalise ukuba lezibonelo zomkhuhlane basebesiyadinga usizo esibhedlela.
As of today, first there was one case on the 12th of January, three cases on the 13th.
Kuze kube lamuhla okwakuqala sibe lesahlakalo sinye mhlaka 12 Zibandlela, ezinhlanu mhlaka 15, ezintathu mhlaka 16, isehlakalo sinye mhlaka 18, lezehlakalo ezine mhlaka 19. Babili kuphela abahloliweyo kunsuku ezimbili ezedluleyo. Sikhuluma kanje babili kuphela abasesibhedlela. Ndawonye kube ngabesifazane abalichumi lasitshiyagalolunye 19, labesifazane abalichumi lanhlanu 15, abathe bahlaselwa yilesi sihudo. Kuqakathekile ukuba uZulu azi ukuba zonke lezi zehlakalo zilokwenza ngezimfa ezithe zaba khona endaweni lapho abahlala khona.
Uxwayisa uZulu uPhalele Nyathwa ukuba azinakekele labo manisipala ukuba baphathe eyabo indima ekwenqabeleni ukuqhubeka kwalo mkhuhlane uhlasela abantu.
But as long as the cause is there, if the cause is there, then we'll still have that problem.
Nxa kungasalungiswanga okubangela lolu dubo, sokuzabe lokhu esilalo. Sikhathi sonke nxa ngicabanga ngezamanzi anathwa nguZulu, ngiyazi ukuba inkinga isesekhona. Ngihlezi ngingohlalele evalweni ukuthi kuze kuba le nkinga yiloba yisiphi isikhathi. Akumelanga kodwa kube njalo. Udubo yikuba umuntu wonke ukhangeleleyo abezempilakahle ekhohlwa ukuba lezi nkinga zidalwa kwezinye indawo. Kuyangicunula mina, ngiyazi njalo ukuba kubuhlungu.
Okhokhela uhlangothi lwezokuvikelwa kokuqhamuka kwemikhuhlane kugatsha lwezempilakahle uDr. Gibson Mhlanga ulandisa phezu kwesimo ngalesi sihudo sekholera. UDr. Mhlanga uveze njalo ngenyathelo eselithe lathathwa nguhulumende ukulonda bonke abaphatheke esililweni sowesifazane obhubhe ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane okulapho abezempilakahle abacabangela ukuba yikho okwasukela khona udubo lwesihudo sekholera eJegudu.
So sidinga amabizo abo bonke and the Minister of Health bafonela bonke bona laba abantu abeHarare bonke sesibatholile bakhangelwa bekhangela ukuthi abala sihudo yini, befundiswa lokuthi cholera ibonakala izibonakaliso zayo kuyini, lokuthi bengabona izibonakaliso nalezo beyenze njani ukwenzela ukuthi singagciniswa nomkhuhlane uqhamuka hayi ilizwe lonke.
Njengoba lo kungumkhuhlane obangelwa kakhulu yibuchapha, uDr. Mhlanga uthi kuqakathekile ukuba uZulu azinakekele ngazo zonke izikhathi, ahlale ehlanzekile.
Abantu ungagezi izandla ungakadli, amanzi angahlambulukanga, abantu abasebenzisayo azokupheka ukunatha yikho kwenza ukuthi umkhuhlane lo ungene emzimbeni womuntu. So si-encourage abantu ukuthi bebone ukuthi bayabhoyila amanzi. Ikhona futhi umkhuhlane amaphilisi esiwaphayo ongafafazele emanzini ukuthi amanzi la ebulale ikholera, ukuthi nxa usunatha amanzi la ungaguli umkhuhlane wekholera.
Okhulume emele abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO uDr. Juliet Nabionga uthi ibajabulisile ngempela indlela uhulumende aphathe ngayo udubo lokuqhamuka kwalomkhuhlane wesihudo sekholera. Okusekele ngoze emele inhlanganiso ye-United Nations Children's Fund uDr. Muhammad Akh Ayoya. Uhulumende uveze ukuba isehlakalo seJegudu sesibenze bahlala bengabalungiselele ukulwisana nalesi sihudo ezigabeni zonke zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. UZulu weZimbabwe usekhala ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa useziphatha njengowayekhona kamnumzana Robert Mugabe ngokuxotsha abaphila ngokuthengisela phakathi ezitaladeni edolobheni leHarare labezimota ezithwala abantu engakalungisisi indawo zabo zokusebenzela lokuvusa amafekitali abangayasebenza kiwo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Iningi labaphila ngokuthengisa emigwaqweni edolobheni leHarare bakhanya bengananzanga isinqumo sikahulumende sokuthi basuke baphele lapho abathengisela khona okungekho emthethweni kuleli dolobho lapho kusiyafika intambama yayizolo. Umnumzana Thembani Ncube othengisela eHarare uthe bekungaba ngcono ngabe uhulumende uqale walungisa indawo abangathengisela kizo lo dubo lokuswelakala kwemisebenzi, njengoba ukutholakala kwabo edolobheni kungenxa yalezi zizathu okulokho kuselizweni leZimbabwe.
Uhulumende lo uyafana lohulumende okade evele ekukhona ngenxa yokuthi bayaqhubeka belokho besixotsha thina abathengisayo. njalo awula ndawo esezilungisiwe ezokuthi singakwanisa ukuthi sibe sithengisela khona. Njalo okunye ukuthi bafuna ukuthi senzeni njenxa bengasixotsha ngoba imisebenzi yangkhona ayingatholakali.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa e-Vendors Initiative for Socio-Economic Transformation, VSET, umnumzana Samuel Wadzayi uthe okwenziwe nguhulumende ukuthumela amasosha kundaba ezinje kwephula imithetho. Uphinde wakhuthaza abogatsha lwembuso yezabelo ukuthi bazame ukukhuluma nabantu singabangeli ingxabangxoza.
Our position as VSET is that this ultimatum is illegal, is unconstitutional. We expect the government to engage us and not to use force.
Thina njengeVSET sithi lokhu akukho emthethweni. Besikhayelele uhulumende ukuthi asikhulumise kulokuletha ibutho. Lokhu asikukhayelelanga uhulumende othi uzenza izinto ngendlela etshiyeneyo kulale ade ikhona ekamnumzana Robert Mugabe. Esikufunayo lathi njengeVSET ukukhipha uZulu edolobheni kodwa simusa endaweni angathengisa kiyo esiba le mali. Omele ingxenye ye-local government kazame ukunanza impilo kaZulu njalo asikhulumise sincedisane ukulungisa lolu daba.
Blessing Moyo othengisela eCopacabana laye ugcizelele wathi uhulumende abanikeze imisebenzi kulokubaxosha kuphela ebashiya besiyadubeka engabancedi ukuthi badinge ezinye indlela zokuziphilisa.
Mina ngiphila ngokuthengisa lokho okufuna kwenza ngohulumende akukho right. Abasinike imisebenzi nothi ukusixotsha lapha. Akula misebenzi eZimbabwe. Simanje bafuna senze njani? Bafuna siphile ngani?
Ngolwesihlanu uhulumende unikeze abathengisa ezitaladeni edolobheni nabezimoto ezingekho emthethweni insuku ezimbili ukuthi baphume edolobheni lapho siyafika intambama yayizolo. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe lokhu kuhle kutshengise sobala ukuthi uhulumende kamnankagwa akanaki uZulu njalo usekhangele impilo yakhe nabaseduze kakhe ahambe nabo eDavos kwele Switzerland.
Sibona ukuthi amanyathelo athethwe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission mahle kakhulu. Sikhangelane ngokufunda kumele ukube kusenziwa e-University of Zimbabwe. I-doctorate ebiphiwe uGrace Mugabe kuthiwa useyisikhwica mfundo.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli se-council ye-Harare umnumzana Mike Oshideme ayifezekanga njengoba ucingo lwakhe belungangeni. I-council ye-Harare layo ihlele inhlelo ezihambelana nezikahulumende ezokusebenzisana okwensuku ezedlula iminyaka ezintathu. Owelwe 100 day plan oluhlose ukukhipha abathengisa edolobheni ongekho emthethweni labezimota ezithwala abantu zingela mvumo. Ngeviki eliphelileyo kuye kwaba lengxabangxoza ethile ezitaladeni phakathi kwamapholisa labathengisela eHarare okungekho emthethweni kodwa akula olimeleyo. Ngimele isithu sevele ngiseHarare nguGibson Bebe.
Wanike isikhathi asavume ukubana siqhubekele phambili lokho esisonke kodwa singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. UZulu wasemhlubulweni weMandebeleni wamukele ngemibono ehlukeneyo uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya eDavos kwele Switzerland. Abaphila ngokuthengisela edolobheni leHarare basola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi useziphatha njengowayekhona kamnumzana Robert Mugabe ngokuxotshanisana labo lapho abasebenzela khona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olubhalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.